COVID-19 isibulele abantu abanengi emhlabeni jikelele ikakhulu eMelika kodwa eZimbabwe leligciwane bese liveza ukuba selinganeno ngaphandle kwezigabeni zeMandebeleni lapho elikhanya seliqalile ukukhwaza ngolaka. Ingcwethi zezempilakahle emhlubulweni eMandebeleni eziningi sezikhuthaza ukuba kubuyelwe ekuvalweni kwalesi sigaba ku-lockdown. Omunye walezi ngcwethi ezilombono munye ngumqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital kwaBulawayo usikhwica mfundo solwayo Ngwenya.
Inani lawo lapha kwaBulawayo liyaphezulu. Igcikwane leli le-coronavirus lizabulala abantu abaningi ngoba kaliyindawo lokhu likhona liqansa lisiyale limemetheka njengomlilo. Siyaxwayisa kakhulu ukuthi lilalele khonokho njalo uhulumende laye siyamncenga ukuthi abuyisele njalo le i-lockdown elalivele lingayithandi abaningi benu. Nxa kungela lockdown ngibona impilo zabantu abaningi lekhisimusi lonyaka lisoze liyidlale kuhle kuzabe kuzinyembezi kunjalo siwe emangcwabeni. Ngiyaxwayisa kakhulu bantu bakithi.
Esikolweni seJohn Tallack High School esingaphandle nje kwedolobho lakoBulawayo kutholakale abantwana besikolo lababalisi abedlula ikhulu belegcikwane leli okwenze sivalwe kungabi lophumayo loba ukungena. Abenhlanganiso yomanyano wamakholwa esiKristu oweZimbabwe Christian Alliance baphe usizo lwempahla yokuzivikela ku-COVID-19 esikolweni lesi seJohn Tallack. Umfundisi uSaint Spanda wenhlanganiso le uchasisa ngenyathelo labo lokuzama ukunceda kulolu hlupho ngaphansi koncedo lwesikhwama senkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa 70,000 lokusiza uBulawayo iMathebeleland North leSouth eCOVID-19 eyavela ehofisini eForeign Commonwealth and Development Office.
Sinasanelisile ke ukuhambisa imithi yokugezisa izandla njalo le mithi eyokuthi begezise lapha abantwana abahlala khona ukuze amagcikwane lawa afe, kungabe kuyilapha abalala khona kuma-halls, kuma-toilets and so forth. Njalo ke sibanike lama-sanitary ware wenzela ukuthi intombazane ezikhona zithole ukuthi zisebenzise wona lama-tissue paper adingakala nxa kule mkhuhlane njengaleyi, lamabhakethi okugeza, lezitsha zokuthi befakele kuhle behlukanise imigano lezinye izinto ukwenzela ukuthi abantu bengathelelani imikhuhlane.
Umqondisi wezempilakahle eMathebeleland North uDokotela Munekhayi Phasingani uthi sebehlole abantu abedlula amakhulu ayisithupha eJohn Tallack High School njalo sebesungule ikilinika kulesi sikolo. Izisebenzi zikahulumende yizo ezelapha abantu, akula muntu ongenayo kumbe ophumayo.
We tested all of them and then we got 184 positive. We isolated them, the rest then quarantined in the school day. We did put a satellite clinic in the school day. Our staff are in the school following the positive one, following the negative one, disinfecting the place, giving health education, and as well treating anyone with any other condition.
Uhulumende kanye lengcitshi zezempilakahle baveza ukukhathazeka ngokuqansa kwenani labantu ababulawa lokuhlaselwa yi-COVID-19 emhlubulweni weMandebeleni, ikakhulu uBulawayo kunyanga ezimbili ezedluleyo, kungazwisiseki ukuthi lokhu kubangelwa yini. Ezinye ingcwethi zezempilakahle zithi kungaba kubangelwa ikuvulwa komngcele kwele-South Africa, kumbe njalo leli gcikwane lilethwa ngabachapha umngcele endaweni ezingekho emthethweni. Lisiyatshona ilanga layizolo koBulawayo bese kulabantu abedlula amakhulu amabili 209 abagulayo ngemva kokufunyanwa bele coronavirus. Leli gcikwane selibulele abangamachumi edlula ayisikhombisa 74 abagoqela ababili ababhubhe izolo kusukela mhlazi lichumi ngomfumfu kusiyafika izolo. Kunje eZimbabwe jikelele sebezinkulungwane ezedlula ezithoba munemunye 9220 abahlole batholakala belegcikwane leli lokhe laqhamukayo ngombimbitho lonyaka. Abasile kulo umkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezithoba munemibili 8250, sekubhubhe abedlula amakhulu amabili lengxenye 265. Nimele Studio 7 ngobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.